Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazo muhle ngolwesihlanu mhla ka 25 kuNcwabakazi 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Impumela esiyethulwe ngokusemthethweni yiZimbabwe Electoral Commission iveza ukuba ibandla leZANU-PF selithole izihlalo zedale lePhalamende ezedlula ikhulu elilamachumi amathathu 130, kuthi ibandla eliphikisayo eleTRPC lona selithole ezedlula amachumi ayisithupha 16. Inhlanganiso zamazwe achiyeneyo ezithumele amaqula ukuzehlola ukhetho lweZimbabwe ezigoqela iSADC, iAfrican Union, European Union, iCOMESA kanye leCommonwealth zithi ukhetho lolu alwenziwanga ngendlela esuthisayo. Amalunga enhlanganiso ezizimeleyo abeqaphe ukhetho ezibalisa Election Resource Center, Zimbabwe Election Support Network kanye leThimba Chedu abotshwe ngolwesithathu eHarare amiswe enkantolo namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Impumela esiyethulwe ngokusemthethweni yikhomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission iveza ukuba ibandla leZANU-PF selithole izihlalo zedale lePhalamende ezedlula ikhulu elilamachumi amathathu 130, kuthi ibandla eliphikisayo eleTRPC lona selithole ezedlula amachumi ayisithupha 16. IParliament ilezihlalo ezingamakhulu amabili ilechumi 210 constituencies. iZANU-PF ikhanya inqoba kakhulu emaphandleni asesigabeni semaSwingo, eMashonaland East kanye leMashonaland West. iTRPC yona ikhanya ithola layo emaphandleni ngitsho lalapho obekuvele kubusa iZANU-PF. Kodwa ikhokhela kakhulu emadolobheni afana leHarare kanye lakoBulawayo lapho ethanyele khona. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe elandela kakhulu lolukhetho umnumzana Zenzele Ndebele.
I think iTRPC imangaze abantu abaningi ngoba I think abaningi njengeparty entsha bebengacabangeli ukuthi ngathola ama-seats wona la esiwathole ngakhangela koBulawayo bathethe wonke ama-seats akoBulawayo. EMathnorth, eMathebeleni North lapho ababethole ngo-2018 I think babethola ama-seats ayi-4 or 3. Kanti sibanelise ukuthi bethole ama-seats kumbe 7. Kukhangelela ukuthi bangathola kumbe ayafika 9. ELupane bathethe iLupane yonke kuma MPs bathatha lelupane ku rural district council. Wakhangela matopo ngale futhi la kwe South bayenze kuhle ngwe South ngo-2018 abantu beTPC, I mean kwase kuyi MDC then abala seat abayitholayo. This time around iTPC ithola ama seat amabili empethe semathathu. Ukhangelela ukuthi ma elections yaphela bangabe sebethole kumbe ngaba mane kuma rural district council lapha batholile ukuthi bayibo abaza control district council ematopo ebulilima njalo ngapha bathethe ama-district council ma-wards ayi-10 out of 19. EHarare labo benza kuhle kakhulu le kwezinye indawo lapho kade kungacatshangelwa khona. So ngibona ngani bazenelisa ukuthi befike kubo almost 70 or 70 plus ama-seats okuzayenza ukuthi iZANU ingatholi i-2/3 majority e-parliament. Indaba ye-2/3 majority e-parliament kuleli parliament elizayo in the next 5 years iqakatheke kakhulu ngoba isisekelo sombuso sithi khona umongameli weZimbabwe umele buse ama terms amabili ebese chia. So umnanga kwa item yakhe ukugcina le njengoba abazi abantu bezani bebelakho ukuthi bangatshintsha iconstitution ukuthi benike umnanga kwa enye term. I-CCC ingathola ke ama seats ambalwa afika 70 kumbe 70 plus aza yenza because izano idinga 141 ukuthi bele 2/3 majority. Izano ngehlele ukufika lapho bengabile 2/3 majority then I saw ziyenelise ukuthi iqalise nje ukudlala ngokutshintsha iconstitution elizwe besenza ukuthi bedile lama succession issues abo.
Kukhetho luka 2018 izano yathola isihlalo esisodwa kuphela eHarare. Kodwa khathesi kulolu khetho sigcine silezihlalo ezintathu. Ungathini ngalokho?
I think abezani bakuleke kono ukuthi bathi bazayenza basebenza ama endos eHarare bathi okunye sikunanzelela eHarare lapha nokube le delimitation lapho ukuthi kutshintshwa ama boundaries yamanye ama boundaries akhona angena emakhaya kumbe into emaplazini lapha but also indaba zama candidate amabili ama double candidate ama triple candidate ikhona ngale eHarare yikho kubulele kakhulu ibandla le triple C singakhangela epwet south laphana bekula ama candidate e triple C amathathu omunye uthole 1800 omunye 1300 omunye 5000 something owezanu wawina nge 6000 somewhere there unga eda wonke ama vote e triple C angena ku 8000
umnomzana Zenzele Ndebele yingcwethi kwezombusazwe. Inhlanganiso zamazwe achiyeneyo ezithumele amaqula ukuyahlola ukhetho lweZimbabwe ezigoqela iSADC, iAfrican Union, European Union, COMESA kanye leCommonwealth zithi ukhetho lolu alwenziwanga ngendlela elandela umthetho sisekelo weZimbabwe iConstitution. Kanye leziqondiso zeSADC ezilawula ukhetho olukhululekileyo. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Amaqula enhlanganiso lezi ekhuluma lentatheli namhla ehlukene athe kunengi okungahanjiswanga ngemfanelo okulakho ukuphazamisa impumela yalolu khetho. Obekhokhela iqula leSADC oyisizalwane sakwele Zambia umnumzana Nevas Mumba uthe izimiso zesisekelo zombuso weZimbabwe iConstitution kanye lezimiso zomanyano lo wamazwe angezansi yezwekazi ze-Afrika azilandelwanga ngendlela ekuqhutshweni kwalolu khetho. Usole njalo ukwethuselwa kwabantu abakade bevota ngamalunga enhlanganiso esekela ibandla leZANU-PF eForever Associates of Zimbabwe ngokubhala amabizo abo phandle kwendawo zokuvotela.
For reasons outlined above in this report, the mission noted that some aspect of the harmonized elections fell short of the requirements of the Constitution of Zimbabwe, the Electoral Act, and the SADC principles and guidelines governing democratic elections of 2021.
ISADC ite ukusetshenziswa kwemithetho efana lo maintenance of peace and order MOPA ukuvimba imihlangano yebandla le-CCC kubangele ukuthi leli bandla lehluleke ukukhankasa ngendlela kanti lokungethulwa kwe-voters roll ngendlela ebifunwa ngamanye amabandla lakho kubangele ukuthi impumela yalolu khetho ingathembeki. Lokhu kusekelwe inhlanganiso ye-European Union yona ethi ukhetho lwenzakala kulokuhlukuluzwa kwamalungelo oluntu ngendlela emangalisayo. Umholi wequla le-EU umnumzana Fabio Massimo Castaldo uthi ukubekwa ngemthetho efana ne-Patriotic Act kulakho ukuphazamisa lolu khetho.
The administration of elections lacks transparency in key areas as the ZEC did not provide critical information in a timely manner during various stages of the process.
Lokho kusekelwe inhlanganiso ye-Carter Center. Okhulume emele i-African Union umnumzana Goodluck Jonathan uthe imbiko yokuthuselwa kwabantu yenza ukhetho lusolakale. Okodwa isikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Christopher Mtswangwa ekhuluma lentatheli izindaba uthe akusiqiniso isithi ukhetho lalonyaka luphume ngendlela enhle.
It is not the duty of a particular individual arrogant to himself
the role of a constitutional review committee of the laws of Zimbabwe. So Mr. Leba Simba from Zambia, I'm calling you to order. Don't delve into the laws of Zimbabwe. If there were issues with those, tell your relevant institutions not to stand up and observe the committee. Your relevant institutions to take it up with the standard secretariat in Zambia.
Obona yezo keto kubanda le CCC unkosikazi Ellen Jiredenga uthi kusobala ukuba ukhetho belungakhululekanga.
Into nje sibhalele izekhi ngayo sifuna ukuthi besichasisele ukuthi kade yindaba kwenzakale nje. And nxa likhangela kule ndawo ezithize ezi-affectwe into yonale ikakhulu koBulawayo, leHarare, leManikaden province lapha esibona khona ngani ama-stronghold awe-TPC.
Inhlanganiso lezi zithi ziza kupha umbiko ogcweleyo ngemva kwenyanga ezimbili ngesimo sokhetho zisithi labo abangasuthisekanga ngokhetho kabayi emthethwandaba. Imizamo yokukhuluma lezekhi yehlule, kodwa umnumzana uhloyile Sligwana izolo uthe ukhetho lwaphazamisa zindaba ezisemadale. Ngimele i-27 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Amalunga enhlanganiso ezizimeleyo ebeziqaphe ukhetho lweZimbabwe ezibalisa Election Resource Center, iZimbabwe Election Support Network ZESNI kanye leTeam Pachedu abotshwe ngolwesithathu eHarare, amiswe enkantolo namuhla esetheswa icala lokuqoqa ukwethula impumela yokhetho ngaphandle komthetho. U-Anastasia Ndlovu uyalandisa.
Abasolwa laba bakhululwe ngemali yesibambiso eye-bail engena kumakhulu amabili amadola aseMelika umuntu ngamunye i-US$200 ngemva kokuba amapholisa labatshutshisi bethe abaphikisi ukukhululwa kwabo. Umantshi umnumzana Ngoni Nduna uthe kumele baphenduke emthethwandaba mhlaka-28 ngenyanga ezayo. Amapholisa athi abophe abantu laba ngemva kokuncwetshwa indlebe ukuthi bebebuthene eHoliday Inn beqoqa amanani okhetho bencedisana lebandla le-CCC ngenjongo yokwethula impumela yalolu khetho ingakethulwa ngokusemthethweni iZimbabwe Electoral Commission. Kodwa inhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu ezigoqela yona iZesni, i-Election Resource Center, i-Girls Table, i-Team Pachedu, iZimbabwe Lawyers for Human Rights lezinye sezisole ukubotshwa kwabantu laba zisithi abephulanga mthetho. Loba nje ukhetho luqhutshwe ngokuthula kwezinye indawo, inhlanganiso ezifana le-SADC lezinye ebezithumele amaqula eZimbabwe zithi kunengi okungahanjiswanga kuhle. Kusenjalo amapholisa asevale imigwaqo kwezinye indawo ezifana leHarare, ikakhulu eyalapho okumenyezelwa khona impumela yokhetho. Ama-command centers lasemahofisini eZimbabwe Electoral Commission kanye lesigodlo seZanu PF. Amabandla aphikisayo lokhe bekhala ngokwethuselwa kwabantu ngamalunga enhlanganiso esekela ibandla leZanu PF eyeFAS. Nangu umnumzana Sweden Chirota owebandla le-CCC woBulawayo.
Ntanhle FAS iyabithatha ngathi okuyabe senzakala inani labantu abangenayo lokuthi labo mama abangaki labo baba abangaki babevote, especially futhi bethatha lokuthi ontanga bangaki. Kodwa siyazi thina ukuthi emaphandleni bacela wonke umuntu ovotayo ukuthi adlule ematafuleni abo benikeza lo fakazi ukuthi bona bangubani njalo ukuthi bavote njani. Sibona ukuthi lokhu kwehlulwa kwamalungelo oluntu.
Isiphathamandla senhlanganiso ye-FAS, umnumzana Kudakwashe Musanka uthi akulalutho olubi abalwenzileyo, futhi usola ibandla le-CCC esithi belihlukuluza amalunga enhlanganiso yakhe.
Ubugebenga obenziwa yi-CCC besilwa labantu abe-FAS kumadeski abo yinto sibili esimangalisayo. Into sibili esibe singayikhangeleli ngoba lokhu esakwenzayo asonto entsha lokhu ukufaka amadesk 300 meters ukusuka ku polling station kuyavumelwa ngomthetho. Yipractice enzwa emazweni amaningi. Ungahamba eGoli bayakwenza, hambe eNamibia, eMozambique kuyavunyelwa, bayakwenza. So thina akulanto entsha esiyenzileyo. 2018 by-election sasikwenza konke lokho. So ngiyamangala ukuthi yikuyini okwenziwa ukuthi bewazondele lawo madeski okokuthi bagcine sebebuya lamahloka lamabhemba begamula amadeski begijimisa abantu kwesinye isikhathi betshaya abantu ngamatshe.
Iningi selimelele impumela yalolu khetho ngamehlo abomvu, ikakhulu eyokhetho lukamongameli. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ise-Command Center koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abasakhulayo bathi bazimisele ukuphatheka ngokugcweleyo kuntuthuko yeZimbabwe, okuyikho okwenze bancintisa ngobunengi kukhetho olwenziwe ngolwesithathu bedinga ukuvotelwa ezikhundleni zokuba ngamalunga ePhalamende kanye lamakhansila. Utabo kaNcube weStudio 7 usipha lolu daba.
Abasakhulayo abanqobe kukhetho lwalonyaka ezikhundleni zokuba ngamalunga edala lePhalamende lamakhansila bathi lokhu kubapha idlabuzane lamandla okusebenzela intuthuko yelizwe. Umnumzana Gift Ostalo Siziba owebandla le-TRC osazamela iphelanda bajabalala edale lePhalamende uthi bekungalula ukuncintisa kulolu khetho njengabatsha, kodwa bayajabula ukuthi lwanqobile lanxa bebebhekane lobunzima.
Ukhetho luyatshengisa ukuthi na njengabatsha silawo-ke umbono ohlukeneyo ukuhambisa ilizwe lethu phambili. Kodwa-ke kule nhlupho eziningi ezihlangana labontanga across the political divide ezihlanganisela isupport, ezihlanganisela nje ukungathathwa-ke ngendlela odeserva ngayo in terms of your capacity to lead.
Mnumzana Taurai Khandishaya onqotshwe ngemva kokuncintisa efuna isikhundla se-Epworth North edala lePhalamende engowezanu-PF uthi abasakhulayo abakhethwe ukuba ngamalunga ePhalamende kumele badinga ulwazi olugcweleyo ngemithetho yelizwe ukuze basebenze kuhle.
First time in the history of Zimbabwe democracy we saw inclusivity, youth being included.
Sibone abasakhulayo bephatheka ngokugcweleyo kulolu khetho kundawo eziningi. Abanye baphatheke bedinga ukuvotelwa ePhalamende lakumakhansili, abanye bephatheka bengama-presiding officers lama-chief election officers. Ngakho ukhetho lolu belungolwabatsha.
Umnumzana Thuso Moyo wasengukhansela we-Ward 7 e-Victoria Falls uthi intsha ekhangelele ukuthi izaletha inguquko elizweni.
Ngithi into enginazeleleyo ukuthi election ibe participate abantu abasha. I-candidate yezana PF oqala ngento omusha le independent kungumuntu omusha. So okungango ukuthi nxa kade singena ezakhamizini bekungafanani njengensuku zonke ukuthi ama-candidates abe chiyene ngokuzalwana ngeminyaka.
Umgcini sihlalo wabasakhulayo kubandla leZanu-PF ezansi yemandebele lomnumzana Moses Langa yena uthi intsha ibikhangelelwa phansi, kodwa ukuvota ekwenzileyo kuza kwenza iphatheke ngokugcweleyo ekuhleleni imithetho yokuqondisa ukubuswa kwelizwe.
Sizakhontinua futhi sibambile futhi ukuthi nxa uzakubuyela umthetho sizakhamba sikhontinue sisebenzela abantu si-improve lapho esingabe siluze khona.
Impumelelo yokhetho oluqale ngolwesithathu lwaphela izolo kwezinye indawo iqhubekela phambili sethulwa ngabekhomishini ebona ngezokhetho e-ZEC ezigabeni ezitshiyeneyo zelizwe. Lolu khetho belungolokuvotela umongameli welizwe, amalunga edala lePhalamende kanye lamakhansila. Ngimele iStudio 7 iseWashington DC, nginguTabo kaNcube.
Njengoba ukhetho solwedlule nje, abantu abaningi koBulawayo laseMidlands sebeqhubeka ngempilo zabo zansuku zonke lanxa nje besithi bayimelele ngamehlo abomvu impumela yalolu khetho. UEzra Chisaspanda uyalandisa.
Ukuthokozela lokuthakazelela unqoba ngabanqobileyo kukhetho okuvame ukwenzakala ngemva kokhetho minyaka yonke lonyaka kubonakali kwezinye indawo, kanti lokufuthelana uke wabonakala lakho sekudedile. NgoBulawayo kuthule cwaka ilunga le TCC uGift Osalo Siziba ubonga uZulu ngokunqoba kwabo kobulawayo.
Sisilokubonga kakhulu ubulawayo muhle ngokusinika 12 out of 12 ama seats eParliament, ukusinika ama council seats lokusinika ke imajority victory on the presidency kobulawayo ke ukutshengisela ukubana ubulawayo ke ufuna eZimbabwe kube lenguquko. It's an affirmation of support and trust and confidence on the leadership kamongameli advocate Nelson Chamisa and the TCC leadership collective. Kathesi ke sesizuze ama results wonke ke akobulawayo sesilokusuthiseka.
Ibandla lezanupiyefu linqobile esabelweni seMidlands Province. Inhlanganiso yeZAC ikhiphe impumela ekhombisa lokho. Umnumzana Daniel McKenzie, lilunga ledalele Politburo ubandla lezanupiyefu, limele inkabazwe ujabule okwamagama.
EMidlands, lapha constituencies angu-28. After 28 constituencies, thina sithole 23. Thule ziya kula ngitsho umsitho.
Ugogo uMark Mhlangano emakhandeni kobulawayo uthi uvotile kodwa selinde impumela kamongameli.
Thina savota kuhle kobulawayo, azange kube lo msindo, abantu bazivotele kuhle lanxa amaphepha aphuza ukubuya nje, kodwa hhayi kuvotiwe kuhle kwaze kwaphela kuhle.
Kukanti umnumzana Shadrack Phiri wesilobela uthi ulinde ngamehlo abomvu impumela yokhetho lonke.
Hhayi, ngathi ukhetho lwakhona lukadeni luhle, kodwa khona kuphuza ukuthi belethe ama-ballot paper ngesikhathi gcine siphuza ukuyavota sibili, kodwa lawo simelele sasavota sibili. Njengoba ngalayinye incedo vele ukuthi kade sibaye sihambe siyevota, yagcina hayi sesivotile. Lokho simele impumela khona lokho lokho beyiyenza mbitshana mbitshana, angikwazi ukuthi uhamba njani.
Iningi labantu lithi akula lutho oluzaguquka eZimbabwe, njalo bathi ngeke bahluphe futhi kwezombusazwe. Ngiyimele Studio 7 kobulawayo, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change, i-TCC, elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, lithi lijabule kakhulu kulandela ukunqoba kwalo ezikhundleni zamalunga edale lephalamende eziyisishiyagalolunye 9 esabelweni seMathebeleleni North phakathi kwezilitshumi lantathu. Unokuthaba Dlamini usipha lolu daba.
Abe bandla eliphikisayo benelise ukuthatha izikhundla abazithwathelwa ngabezanu PF kukhetho luka 2008 emaphandleni esabelweni seMathebeleleni North. Lokhu kuyikufezeka kwezithembiso ezenziwe ngabasekeli beTCC kunsukwana ezedlulayo kumkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa phambilini kokhetho emhlanganweni omkhulu owerali owakhokhelwa eVictoria Falls ekhankasela usekelo. Omunye wabazamela lesi sabelo edalele Senate umnumzana Joel Gabuza uthi unqobo olunje baluchinisa ngoba bebehlala benqoba ebhinga lewange kuphela.
Dalumbatho lumbatho kabombatho kathandaba lamat north omuhle singamhlophe siyajabula simanzi te. Ukwazi ukuthi iMat North ilama constituencies ayi 13 kodwa njengebandla le TCC suke sidlule besiwina amabhinga omabili lama wanga amathathu besihlala sile 5.
Umnumzana Mxolisi Sibanda ongomunye wasebethole ezinye zezikhundla eziyisichiyagalolunye ezamela iLupane West uthi sekuyiminyaka indawo le ibuswa ngabezanu PF. Loba kunjalo uSibanda uthi mkhulu umsebenzi ophambi kwabo.
Thina iLupane West niyananzelela ukuba indawo elugwadula kuyadingakala ukuba singezelele indawo elamanzi, which is surface water, okwenzela ukuthi abantu bezuze indlela zokuphila.
Umgcini sihlalo webandla lezano PF esabelweni seMathebeleleni North njalo onqobe ukumela imiguza edalele eParliament umnumzana Richard Moyo uthi bazamile kodwa kungasenani kwehlule kwabanye bakhe.
Kulele ama constituencies esikwazile ukuthi siwathathe ukusebenzeke khona kuhle kakhulu kusemguza uMP constituency kusecholocho South Kai North Ubi. Then ama councils loko kusakompayelwa maybe end of the day today sizabe sesikwazi ema councilini kuminjalo.
Umgcini sihlalo we TCC kusabelo sinye njalo enqobe ebhinga North umnumzana Prince Dubeko Sibanda uthi limpumela iveza ukuba abantu bavote bekhangele sibisibili.
Besiphathwa njengomntwana wakamakhelwane hathi umntwana welizwe lethu. So ngenxa yalokho ke intuthuko yethu isalela emuva ngoba bazikhangela bona abakhona ngale. Yikho okwakuqala okwesibili silendawo lapho kwabulawa khona abantu ngesikhathi segugurawundi, amacholotsho omabili, amalophane omabili, amankayi omabili afektwa kakhulu.
Abebandla le-TRIPC bathi eyabo inhloso yokulwela uZulu edalele parliamente ukuze kubunjwe imithetho yokuthi abantu balumango bathole inzuzo kwezamvelo abahlala phakathi kwazo ezigoqela amalahle eWange, umfula uZambezi River, izihlahla zamagusu eLupane lenkayi lokunye. Kusenjalo abeZimbabwe Electoral Commission babika ukuba baqhubekela phambili ngohlelo lwabo lokubalwa kwamavoti ezabelweni zonke zeMathebele North anduba kwethule abanqobe esikhundleni sikamongameli welizwe. Okunye njalo abathi basakwenza ukuhlolisisa inani labavotelweyo andubana amabizo abo aqoqwe ndawonye phambilini kokudluliselwa esigodlweni seHarare. Ngimele iStudio 7 ngiseVictoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Abasekeli bamabandla aphikisayo ezansi emandebeleni bakhala ezimathonsi kulandela ukunqotshwa kwabo ngabezanu PF kukhetho lokudinga amalunga edalele parliamente. Izanu PF ithole izihlalo eziyisishiyagalombili 8 edalele parliamente, kwathi ibandla le-TRIPC lona lathola izihlalo ezine kuphela 4. Wapet ngobe uyalandisa
insiza North kana le South abasekeli be Citizens Coalition for Change bakhale ngokuthi banqotshiwe ngoba beqilibezelo kukhetho lokukhutshwa ngolwesithathu. Umnumzana David Masuku oyebandla le TRIPC onqotshwe ngumnumzana Farayita Rubinga webandla le ZANU PF uthi ukhetho lwalonyaka kalukhutshwanga kakuhle.
Ungafika kwenye indawo ngaze wambalekela unkazana khona kade ebhala mfuna ukumtshaya ngokuthi besenzondile. Abantu batshona sebenzisa ilayini khona ama-polling station amaningi ade ngiwabhoda kade bemile bemelela abantu bebabhani namba ngokwathi bebabhalani, abanye bekulama-orenji, abanye bephuza imali, kodwa vele alukhululekanga kade behamba befuna sabisa abantu.
Lokhu kugcizelelwe ngumnumzana Ngobe Masonga owe-insiza South.
Singagayela ku-Ward 5 lapha kule incident enkulu kakhulu eyenzakeleyo eSabhabha polling station. Sinanzelela ukuthi kulabantu akade bencedisa abakhulileyo ukuvota, kodwa abantu labo bebephiwa labo ama-ballot papers bevota. Upresiding officer weSabhabha ucine esacrifice ukuthi yena ngokwakhe akasayi kuvota kodwa uzokhansela ibizo lakhe akompasete ivoti lele beselifakwe ngulo muntu oncedisayo.
Omnomzana Ntando Ndlela oyisikhulumeli se-TRIPC ezansi yamandebeleni uthi lanxa uZulu bencindezelwa bajabulile njengebandla indlela abaqhube ngayo kulolu khetho.
Ngithanda ukuthi thina njengebandla le-TRIPC sibonge kakhulu abalandeli bethu lapha eMathebeni South ukuphuma ngobuningi ukuthi bayevotela inguquko. So silokujabula ukhetho lutshengise i-improvement enkulu kakhulu.
Omnomzana Kanisha Sinkala oyisiphathamandla sebandla lezaphu ezansi emandebeleni uthi kunqoba kwampendulo nqube ezaphu kukhetho lwamakhansila kuwat 17 ematobo mangwe kuveza ukuthi uZulu usalithemba ibandla lakhe.
Siyajabula ukuwina esilakho esikutholileyo kuwat 17 okwenziwe ngukomrade Uncube. Lokho kithi siyiphathi kutsho ukuthi njengoba besitshilo sathi back to basics, iparty has started and izaphu is going to grow. Izaphu izaqhubeka sikhangele amasithi amanye.
Imizamo yokukhulumisana lomnumzana Malaki Nkomo isikhulumeli seZANU PF ezansi emandebeleni iyehlule ngoba ucingo lwakhe lungangeni. Njalo imbiko ethunyelwe enkundleni yokuxhumana yeWhatsApp kayiphendulwanga. Ababikwa sebenqobile kukhetho lwamalungu edalela ePhalamende bemele iZANU PF babalisa umnumzana Fisani Moyo eKwanda Chitawutse, umphile Marupe eKwanda South, Space Tole insiza North, Dingumuzi Phuthe Bulilima, Edgar Moyo eMatobo North, Albert Ngulube eBedbridge East kanye loLev Mayihlome eMzingwane. Abebandla le-TRIPC ababikwa sebenqobile babalisa umnumzana Morgan Ncube eBedbridge West, Desire Nkala eGwanda North, Madala Boy Ndebele eMatobo Mangwe kanye loVincent Slabo eMangwe. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseFila Busi, ngingu-Albert Ncube.
Siyabonga jaha lakoNcube. Lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Live Talk lapho esixoxa khona ngempumela yokhetho. Kwanele mthwakazi omuhle olivalelisayo. Nguntungamile inkomo lilala.